Soko izika disenda baku VOA njebele.
Alifuga njani zilugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane adluleyo, njalo kulaba yisithupha kuphela abathelelwe leli gcikwane sikhathi sine. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho elizwe osokubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni.
So lokuyake kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethiwe, wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kambe kuyini asekufezile?
Siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama-results aphumayo ngani kahambelananga lalokho abantu ababona ngani yikho ababekuvotele.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lwezempila kahle luthi akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumahola angamachumi amabili lane asanda kwendlula, njalo kulaba yisithupha nje kuphela abathelelwe leli gcikwane ngesikhathi esifanayo. Lokhu kuphume ngemva kokuhlolwa kwabantu abangamakhulu ayisithupha 602 elizweni jikelele. Abayisithupha ababanjwe leli gcikwane balithole elizweni. Inani labale gcikwane leli elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane eziyisithupha 6412. Kuthi asebebhobhile bafika phose amakhulu amabili 196, kubika ugatsha lwezempilakahle. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala lamhlanje ukutshengisela phezu kodaba lokonakala komnotho osekubangele impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Le nhlanganiso ithi izisebenzi zizakuya emsebenzini kodwa ngesikhathi sekhefu lokudla kwemini bese zitshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo walenhlanganiso emhlubulweni wentshonalanga yelizwe iWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi, othi indleko yonke isifuna idola leMelika kodwa izisebenzi ziholiswa idola leZimbabwe elingasela sisindo ngitsho.
Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yezisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kungomvulo izisebenzi ezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omunye lapho asebenza khona sokufanele bazidinga ithuba lokubona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokhu kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethela ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinga isikhathi besebetshayisa ukuthi batshengisele, betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokhu okuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi zisoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa silokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abachaywa, kulabantu ababulawayo. Vele nxa sisiya eqinisweni nxa kusempini kumbe kukustruggle izinto enjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzaba lezinto ezinjalo ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekela ukwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa ke okuningi abantu bazimisela ukuthi okungahle kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehlule kuya kwelatshwa ngoba bekwazi ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje, ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana lapho, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisi ukuthi baqhubeke kulesi simo, sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqeke, ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo.
Manje abangasebenziyo ke
wena okwakhathesi njengoba ngisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba yisikhathi selantshi, ngaba yisikhathi kusanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa ke ukuthi abangasebenzi bazenjani wakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina wakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo esikhanya ngathi sikhangelekiyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanga zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala ngemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi funa ukucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi, ukuthi ngokusebenza ngamakhampani abo abatshengisele yibe abeyithagethi kwalesi sikhathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions entshonalanga yelizwe iWestern Region, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi kuningi kakhulu sekufezwe ngumongameli Mnangagwa kuminyaka edluleyo. Uthi lokho kubalisa athi ikwenelisa ukukhulumisana ngodaba lwegugurawundi, ukusungulwa kombuthano wamabandla aphikisayo iPollard wathuthukisa izigaba phansi kohlelo lwezabelo olwe-devolution, njalo wahlomisa amakolishi kwezemfundo yolwazi lwe-science lokunye okuningi-ningi. UMangwana uthi uMnangagwa wenelise njalo ukuqhelisa umngcele we-Beit Bridge kunye lomgwaqo we-Harare Beit Bridge. Kesizwe amazwi kaMangwana.
Our government has begun addressing the Kukurawundi issues. Poland has enabled political players to interact with each other in the government. We have empowered communities to develop under devolution policy. We have established innovation hubs at universities. Bidebridge Quota Post has been expanded and modernized. Harare Bidebridge Highway is being dualized. We have overseen the construction of the new parliamentary building. The one stretcher as Makutu Road is under construction. We have constructed critical dams such as Baisangani and Maruanyas. We have opened a new coal mine that facilitated the development of Acadia mines.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wozokwethulwa kwembiko kugatsha lukahulumende lozokwethulwa kwembiko. Lokhu sikudaba lunye, abanye bathi iminyaka emibili umnumzana Emmerson Mnangagwa wagcotshwa ukuba ngumongameli welizwe ibimibi kakhulu, njalo itshengisa ukwehluleka kokubusa. Omunye walaba bantu ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North.
Okwakuqala siwubonile umbuso wakhe uqalisa ngoZulu etshengisa ukudana okukhulu kakhulu, njalo ama results aphumayo ngani kahambelananga nalokho abantu ababona ngani ikho ababekuvotele. So ke lokho kwakusuka ngemva kokubana umnyaka uMnangagwa engupresident ngemva kwekhuka 2017 abantu babona uhulumende ongela efficiency liyana ababeyijwayele kumgabe. Umgabe was a dictator, but umgabe administratively way efficient. Sasingazake sibone thina lokhu umgabe waba kuphawu ukuthi khona uzathola ukuthi uya appoint ama minister mhlawumbe amaningi ukwedlula avunyelwe constitution. Sinokwabenza ukuthi bedane ukuthi phola umuntu umkhono mona ngowawo angawukwanisa nxa esehluleka nje ukuthanyela endlini izinto ezincane njenge administration. So abantu abaningi ke bazonda, abantu abaningi baba lokudana, abantu abaningi baba lokulahlekelwa lithemba. Khumbula ke okwayenzakala Gande mhla ka 1 August kusanda kuphela ama election okwayenzakala emgwaqweni yase Harare. Yinto engazake yenzakala eZimbabwe lokho noma ngesikhathi sika Smith akuzange kubonakala okunjalo. Kwazongena umgaba uzange kubonakale okunjalo ukuthi abantu bayadutshulwa ezitridini ngamabutho. Sananzelela njalo ukuthi ngaleso sikhathi isikhathi lapho kwaba khona le constitutional court sabunazelela ukuthi kwasokusobala kathe sokuthi uhulumende ukhanya ngani sengenela kakhulu endleleni amadale asebenza ngawo kuleli lizwe kulapho esaqalisa khona ukubona ukuthi independence ye judiciary ngani yayisiba eroded yayisihamba kancane kancane kathe sike sokuze kwaphumela egcekeni mbona ngani kathe sike lapho sokusobala khona kakhulu ukuthi ungani amadale aqala ephiwe ukuthi yenzani lokhu bengakayenzi okumele ukuthi bekwenze.
Nxa siqathanisa isikhathi sombuso kamongameli Mugabe lo mongameli Mnangagwa, ungathi umehluko kahle kahle ungapi?
Akekho ongcono phakathina kwabo kulomunye, bafana nje. Now uMugabe khonomi embona ngani wayesiba lale esingathi yi-command, wayekhuluma ezwakale, although yes, not really with the very positive results, but uMugabe for example wayedlala ipolitics zakhe as a command ethi izinto kazehle noma kwesinye isikhathi ziyaswelakala izinto kube nzima futhi ukuthi abantu bezithole, but at least wayesithi nxa esithi kukhona emfuna ukukwenza kwakukwenza kwakusenzakala kubonakale. Izwakala kuphela imoto gate yakhe ukuthi sengenile edolobheni leHarare izinto zayo, abantu ababona abantu kuma supermarket sebetshintsha ama price tags. Lokho kathesi nasikubona. Njengoba ngitshilo njalo ekuqaliseni, administrative efficiency kwaMugabe hayi kwakungcono kakhulu ukwedlula kathesi. KwaMugabe njalo kwakungakhanyi kakhulu lokho esesikubona kulezi nsuku ukuthi khona abantu abangena ukuba ngamaminista, abantu abangena ezikhundleni ezinkulu kufuze ukuthi babe ngabantu be-Midlands, Mberengwa, Zwishabane, Chibi, Gutu kuphela.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathupelaland North, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezikhulu zikaloliwe ezizagonyulwa kwenzela ukulondoloza imali edlula isigidi esisodwa samadola eMelika, $1.2 million ngomnyaka. Ingatsha ezinye zalinkampani zizabuthelelwa kungatsha ezilutshwana. Iphephandaba leChronicle lithi ilizwe likhangelelwe ukutshaywa lizulu lesiqotho ngasiphi isikhathi, kodwa abalimi bengacabangeli ukuthi yinsewula yokuthi sebengalima. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi leli zulu lilakho ukuba lolaka njalo lilesavunguzane. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp.
nani sarubona nibasakazwe be studio 7 njani basakazwe be studio 7 hayi thina eh selijabulile lokwenza ngomsebenzi wenu lokwenzayo ngoba lifihle into lokhuluma noma yini into eyenzakalayo lapha eZimbabwe ukuthi kule store sesikhona kahle kahle okumele ukuthi ngabe vele yona into engasafuni ngiyo izano ukuthi ngabe yona izano iyaphuma total because bangamasela ngamabulali amasela ngababulali ukuthi ngabe yona iyaziphumela nje kahle kahle ngokuthula hayi hayi because siyadubeka abantu bakamlimi siyadubeka sithwele nzima phandle lapho kunzima sisebenza structure i-passport yakhona ungayenzi iphuma after 3 years sithwele nzima so lingasizwela bantu bakithi sihamba nini sihlanganeni sizameni ukuthi siyelwisa sikhiphizane hayi sesikhathele ngoba umnangakho hayi saqala sithithi kambe hayi hayi sisibekezele kwakwana abantu sebefike konele kungena lokuze umnangakho wesihlalwe naye aya sesiphelile sesiphelile bantu bakamlimi ye sesiphelile shu ekorona kambe kungakuthathwa abantu abale corona labangena corona behlanganisa kuthokokele ukuthi nani liqanzi nani liyaqanza asozelekile asozelekile kuqanzi nani uthatha umuntu le corona longela corona uhlanganisa ibizo lami Mpromise Moyo ngilapha eBotswana kale France Town ngiyabonga
Studio 7 ngiyalibingelela lonke baloleli lani bomsebenzi ngithi ngikhulume ngokufa kulaba abanjwa ababulawa yi-COVID-19 ye ngiyazwisisa ukubana ukufa kukhona kodwa nginanzelela ukubana uhulumende ulomlando ngoba kathesi sikade sihleli khona thina lapho ngikhona mina sizwa ngenkulumo ukubana abantu bayafa kodwa akukaze asifike uhulumende ngapho uzotesta asikaze sizwe ngitsho lo yedwa othi ngithestiwe yiko ngithi uhulumende nguye olomlando nguye olento olecala ekufeni kwabantu bonke lapho ngoba akula ngisho lokukodwa akulungisile ngisho lezi bhedlela zalutho nendlala abantu bathole nzima uhulumende ngiyolomlando yingko ke uhulumende kalungisise nxa esehlulekile nguye olomlando kalungisise abantu babelatshwe abantu bathestwe abantu baphile impilo engcono elizweni leZimbabwe ngiyabonga Musana
kumsakazi la Studio 7 sethanda sethaba kakhulu ukuzwa inews eziningi kakhulu ezisinika i-update lokhu lalokhuya ekuseni amhlaka 26 August bengilalela inews lapho ujoseph chuma owezanupf ekhuluma ngokuthi esabelweni sakubulawayo abantu abaningi bavela ezindaweni ezithiyethiyeneyo umkhulu welizwe ngakho-ke baya-aspektha loba ngubani kwi-leadership abantu abavela esihlonini bezothatha izindawo ngithi khona lapha esikobulawayo ngifisa ukuthi abantu laba bananzelele khonaphana ekukhokheleni wenu bantu elisikhokhelayo linanzelele siyaginywa siyaphela and nxa abantu laba bavele bezothatha izindawo yikho sibonale ukuthi le misebenzini abantu bethu abantu bakithi besindebeleni sebeqeda ukutraina emakolejini ngaphingaphi ngabaphiwa ithuba lokuthi bathole imisebenzi lapha nalaphana we are being disadvantaged kuyikhona lokho ukuthi thina sodwa sihle sehlulwe kathi indawo singazulweni sicela ukuthi abantu besindebeleni bathathe izindawo zabo ngikhuluma kanje ngikhuluma lami omunye wabantu abalandeli bebandla lezabo kodwa ke ngithokoza khona lokho ukuthi izomkhokhelo yethu esithi siyafaka loba ngubani because ibulawayo metropolitan hamba yarara amina they abantu besindebeleni abakuma-positions abathatha ama-postona lawo very few hamba yarara loba yinkonzo loba yini usoze uthole ukhontakta ngezindebele kanti thina ngapha indaba sifuna ukuthi silahle konke silahle isiko lethu silahle lobukhokhelo sinika abantu bemzimba sikhokhele kusasa sizakuba khona yini ngicela ukuba lokhu sekukhulunye lasemphakathini kuzwakale abantu kabananzelele ukuthi kasifisi ukuthi lati isabelo sesifunga ubizilanje isiko lethu sifunga ubizilanje kababuye basale lapha kodwa babe ngabalandeli ngasho ukuthi basikhokhele siyabonga fisi ukuthi lami ilabiba ibizo liveze egcekeni ngoba lokhu kungangihlosa
banibona njani bonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo
hayi lapha nekhaya vele akusadingi ukuthiona ukuthi abona kumele kukhulunyiswane akukhutshwe nje izanu p f akukhutshwe nje ikorona izanu p f akula omunye umkhuhlane odlula izanu p f kanti bona ogogo labokhulu aba waye bengathathi umhlala phansi bekhe bedlele imali abakade bayiluda abantwana abancane bengene ezikhundleni abanomcabango ongcono okulu wabo bona phela abasacabangi abasayazi lutho bevele bengayazi lutho kanti ezikhundleni lezo abazingenayo bangena kwisiphi isikolo bapasa kuphi leyo msebenzi kuphushelwa nje kuphela sengathi ngumuntu ophusha meva ngentokodo before kufakwa kuphela bengafundanga umuntu abe yi-one engena izikhundla ezintathu kube yi-commander amasosha u-vice president minister of health uyabe wafundela nini umsebenzi nalowo muntu engudanda njengazi lutho before kufakwa kuphela so kunikezwa naleyo mali and lalapha adlule khona yonke indawo kumele ethole amashezi noma wayitshontsha yonke indawo alihlazo lelenzeka lekhaya lapha abantu kumele bebambane kuphela abantu bakhutshwe lezanu pefu abantu bengarotshwa ngumumbu obolileyo abantu bengathi behlupheka isikhathi esidinga ngabe bekuvotela umumbu obolileyo berotshwa ngokugawulela abaqamba amanga manje abantu bafulawa ngesikhathi sempi balokhu bethi president bahola malini ogawuli kwabulala abantu besindebeleni uvele umangalo umuntu wesindebele ma emele umnankakho ukuthi ungubaba kabani ungumama kabani oyothi zenu pfu zenu pfu unaqeda abantu
zingelele lonke lisendaweni ezijiyeneyo hlobo labangane lonke nengikhuluma lapha ngusamasta abanye bathi ngusamgowa abanye bathi ngusamadlalisa yeyi abanye bathi ngusamthandeni abanye bathi ngusadala ubunandi abanye bathi ngufana kachabalala ndizwa ngamabizo ahlukeneyo kodwa ngiyabingelela mbingelela khona lenyathi kuvillage 4 komoyo mbingelela u-elise othethe ngumelani ncube ngithi inkosi mayibe la engajhumuzi wakhe
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke njalo lingathuki. Siyabonga. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omqoka webandla lama-Republicans uphele ngomthimba obukekayo esigodlweni se-White House ebiceciswe ngamalangabi abhale ibizo lika-Trump ngeviki edluleyo. Kodwa ucwaningo olwenziweyo aluvezi ukuba lomthimba ungaba ulesivuno sabavoti njengalokhu okwandise ukwenzakala ngemva komhlangano ofanayo. Njengesibonelo, ngomnyaka ka-2016 ngemva komhlangano ofanayo, usekelo luka-Trump lwakhwela ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Kodwa ucwaningo olwe-ABC News Ipsos poll olusanda yenziwa lukhomba ukuba akula mehluko langeviki edluleyo phambilini komhlangano lo. UTrump ubikwa emukelwa ngabantu abayisilinganiso samachumi amathathu lanye, 31%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ubone njani umhlangano wangeviki edluleyo.
Kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano, mina mbona ngathi zethuswe yenkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubonayo lapha kungathi ngesilungu loko kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo ngoba kwabonakala ukuthi leyana eyama-democrats i-convention yayingathi lo mdlandla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke ezinye ziyathethisa ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi umuntu onjani uzakwenzani njengalokho. Okukhona engubonayo kukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenza
kahle kahle ungamuthi ukukhuluma esibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyamerica.
Kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele ngibona ngathi u-first lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo lalaba abagulayo lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas.
Oh,
singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaqala namhlanje ukutshengisela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenelise iminyaka emibili ekhethwe wagcotshwa ukuba ngumongameli ngolwesine olwedluleyo. Kodwa wenelise ukwenzani ngalesi sikhathi? Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.